uKhazere ubehamba emapoliseni izolo eBudiriro Police Station esiyamela uChibaya nabanye bakhe ababotshwe ngamapolisa besenza imeeting emzini kaChibaya. So uthe usezafika e-police station wasephombuka ukumiswa imota yamapolisa ama-black box labe sivala ukubabiza sisithi ngorobayo. Base besithi umuntu akade ehamba naye emoteni uthethe ama-picture, ubethatha ama-picture from emoteni we-drive besiye e-police station. So basebeyala bakhupha emoteni bobabili baqalisa ukubatshaya, bamkhahlela, bamnyathela isandla waze wagcina iqamuka isandla. Bamphakamisa bamphosela emoteni wabuyela nani imota zaboorobayile ziya ama-trucks abo. Bahamba la e-police station imota yasala phandle yakhe. So uthe sesehla emoteni yamapholisa bamkhahlela wawela phansi. Basebengena-ke la ephakathi e-police station e-charge office ubevele eseyilimele. Kwasekukhulunyelwana ukuthi hhayi ngcono ahambe-ke kwelatshwa. Sebezambiza ngamasamanisi lapha ngoba besithi bona balungisa idokhethi bafuna ukuthi bemcharge nge-criminal nuisance yena leyo yokuthatha ama-picture form emoteni yakhe ehamba lo lalowo akade ehamba laye. So yikho akade bemcharge ngakho, but yikuthi nje ngama-charges a-frivolous, ama-charges angakangqondo nje kuphela. Ngoba yena uthi okwenzakaleyo ukuthi bebemtshaya bemkhahlela and akazange akabotshwa njengiso ukuthi kungathiwa ubalekile kulo focus god. Ukumkhahlela bamenze khona bemmehlisa emoteni yabo yikho asebekuphendula sebesithi i-escape from lo focus god, yikho okwenzakaleyo. Ulimele uKhazere. So namhla bambophile besihambe e-Central Police Station sizeyakwenza i-report yakhe ukuthi amapolisa amchayile amkamulisane. Sesikhona ngale basebefika-ke amapolisa eBudiri basemisa ukwenza i-report, basithatha basibisela eBudiri basebemfaka kama-charges officially. Bamcharge-ke ngama-sections analawo ukuthi lawful escape from lawful custody, baphinda bamcharge ne-criminal nuisance yokuthi kuthiwa ubethatha amapikitsha ngekho abakutshona. So sikhulumelane lawo kamapholisa basebevuma ukuthi aphume okwanamhlanje bengamvaleli ehambe esibhedlela ngoba kusasa ngo-12 kumele aye-operate isandla leso siqamukileyo. So sigcine sasesivumelana ukuthi sesizahamba la ekhoti ngolwesine eseqedile into ze-operation.